The problem with the Zimbabwe is that
wena ke mnumzana Mkhwananzi uthini ngalokho?
Ube hamba ngilahlekela uSpindi kokunye engingamdobhi kahle inhlamvu zamagama akhe. Kodwa ke ithi ngithi mina ke akumangalisi ukuthi abantu bezanu uhulumende wezanu wenza izinto ezinjengalezi ngoba bona bevele benguhulumende wamagovu. Amagovu lawana angasela mzwangedwa angaselayo unembeza abangadla nje noma intandane zibhekile. Abantu bezanu uhulumende wezanu siyazi ukuthi uwehlulekile ukuholisa ama-civil servants ama-bonus. Kodwa ke akubahluphi ngisho la kancane ukuthi babuthele imali ekade ingasiza abantu abasebenza kanzima besebenzela abantu ababo ukuthi nabo bathole okungaya ethunjini. Bayayithatha leyo mali bayidle. Sike sabona futhi kunsukwane zedluleyo begibela amabhanoyi besiya eVictoria Falls lapho kade benomhlangano wabo wezanu lakho abachithe khona izimali ezinkulu. Yikho engizama ukutsho ngamafitshane ukuthi laba zinswabanda ezingena ensimini zishaye ziphintithe zingenayo ngitsho umzwangedwa ukuthi abanikazi bensimu bazosala besidlane.
Kodwa mnumzana Mkhwananzi, siyezwa lapha abanye besithi imali le esetshenziweyo kaso mali yesizwe ikhitshwe yibo abantu bezanu, ungathini wona lo?
Izanu njengokuyazi kwethu indlela eqhuba ngayo awukho umahluko phakathi kwezanu lohulumende. Konke nje kusuke kube yinto eyinhlanganisela. Uma bethi bona imali akusiyo yesizwe akusiyo yelizwe ngeyabo ezanu, lokho kibo ngithi thina akusho lutho ngoba siyakubona ngaso sonke isikhathi amankampani angakahulumende ayanikela ngezimali enika ibandla lezanu ngoba vele khokhelwe ngabantu bezanu ababe bebonga ukuphiwa lezo sikhundla ngoba uma bengasakwenzanga lokho basuke balahlekelwe yileyo msebenzi. Siyabona lapha mamhlazana kuyilanga lokuzalwa likamongameli bayakhipha ama-statement bayafake enewspaper esikwazi ukuthi bawakhokhele ngemali enkulu. Konke khona lokhu kukhomba ukuthi umahluko phakathi kwebandla elibusayo nohulumende awukho. Okwenziwa izanu kwenziwe nguhulumende, okwenziwe nguhulumende kwenziwe izanu kwenzela izanu.
Bakhona abathi bakhona abezanu PF abathi bona abantu bengasoli ukubuthana lokho kwenziwe ngoba imali esetshenziweyo ngephume ezambeni zabo. Wena uthini ngalo?
Okokuqala kumele sihambele abantu asebeyizwe ngaphana. Kucacile ukuthi bekulama-legislators bekulama-cabinet ministers bonibo bantu kusegcekile ukuthi leyo mali ayiphuma ezambeni zabo. Kuyimali abayiholileyo behola emalini yesizwe ebhadalwe ngabantu nge-tax yabo. Phezu kwalokho futhi lanxa kuyikuthi kungathiwa yimali ephuma ezambeni zabo, into efuna siyinanzelela ikuthi nxa i-ZANU PF iyimpower ayibusi abantu be-ZANU PF, kufanele inakekele abantu beZimbabwe bonke. So ke ngase sizagcina bethi hayi imali iphuma ezambeni zethu kodwa silentandane ezifayo. Silabantu silabaselakazi abalambileyo, silabantu aba-homeless, silamavendors adinyiswa zona insuku esehlile ukuthi athole indawo zokuthengisela. Umuntu ayekhulume esigamase sina imali ephumezambeni zabo usegcekeni ukuthi silabantu abasibusayo abangelandaba lathi abalokugova abazikhayelayo kwenza kodwa and kulosisa ukuthi sibuswa ngabantu abanjengalabo into eyangisayo njalo.